Ukusilela kwamafutha ezimoto kumise amabhasi ezubuko kwashiya uZulu engelandlela yokubuyela emakhaya izolo ntambama kanye lokuya emsebenzini lamhlanje ekuseni. Inkosazana Sanele Sibanda oyisifundi uthi inani eliphansi lamabhasi ahambayo emgwaqweni liyabahlukuluza kakhulu ngoba bachitha isikhathi eside belayinele ukugada.
Ebesikufisa ukuthi uhulumende anele ngoba lokhu kuyaziphambanisa ezifundweni zethu. Isikhathi sokubala sisasitholi ngokuthi sima kakhulu silinde amabhasi. Sesifike endlini ebusuku sesidinga ukubala kube nzima.
Umnumzana Melusi Zikhali omunye olezimoto ezisebenza kwezupho uthi ukuswelakala kwamafutha ezimoto akubathinti kangako ngoba eyabo imali ibuya njengokuvumelana abakwenzayo.
Ngile kombi yami ekwezupho mina imali ngiyayithola kuhle ngizwela izakhamizi abahlala abagadayo imthova njengoba khathesi sokukhanya sokule problem yefuel mina imali ngiyayithola kuhle ezupho. Kodwa laba abagada imamabhasi yiba baswela amabhasi khathesi ngenxa yokuswelakala kwefuel.
Umnumzana Thuthukani Msipha wesakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyabaphambanisa kakhulu ukuswelakala kwamabhasi.
Thina vele yanti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sisiwa sivuka. Khathesi thina ma usujayela idola ukuthi ubuyele uyegade i-$10 kuyayenza kunzima kakhulu. Bona ngabe bayayenza ukuthi amazupho bhasi la abuyele emgwaqweni kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga ngoba thina masigadi zupho kasikwerede ebhasini siyabhadala. Ayitholakali ifuel yangikhona kubonakala ukuthi siyabuyela emsebenzini yethu kuhle singahambisi sithwala nzima. Khathesi abantwana besikolo uyabe ungakwazi ukuthi umuntu umntwana uhambile kumbe uyaphenduka ngani and ukuthi umnike $10 yokuhamba lokuphenduka awulali uzamnika i-2 pound uphongukhuleka uphela ukuthi aphenda akwanisa ukufika endlini.
Umnumzana Paul Chuma wesakhamuzi sakoBulawayo uthi umangaliswa ukuthi amabhasi amatsha angapi engakaze abonakale emgwaqweni.
Yebo, commissioner abhasi ayi-50 ezazaye sibone even ayi-1 akhona emgwaqweni. Amabhasi akhona abasala abanenxaba akhomishina bahambise eHarare futhi bahambise eHarare thina sikaze siwabone. Thina vele sizafundela uzigadela lapho okuchiphe khona sigada ama-truck ngama-2 pound kulokuya elayinini utshwelela ngalonko 2 hours lenele ibhasi engabuyiwe.
Omele umgcini sihlalo wekhampani yezupho umnumzana Arnold Rukhezwa walile ukuthathwa amazwi ethi akala mvumo yokukhuluma kodwa uveze ukuthi bayananzelela iphutha labo lokwehluleka ukwazisa uZulu ukuthi amabhasi awalamafutha. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.